Nxa sithi siyakhangela bona abaziyo ngendaba zomumo womkhathi abe-med department bathi kuba yi-heat wave nxa kungaba ngama-temperatures aphezulu elandelana okwedlula amalanga amathathu and njalo ama-temperature akhona esedlula lokho abathi ngesikhiwa yi-historical average for leso sikhathi bayatsho ukuthi ye ama-temperature abenganaphezulu njalo kule humidity kumbe umoya umumethe amanzi yikho kubona ukuthi sokuqala ukuthi sokusiba lezulu endaweni ezithize ngakho mbona ngani isikhudumezi lesi nje besiletha izulu kungasiyonto emangalisayo kangako.
Singabona izulu lisina ngesikhathi njalo singathini ngezokulinda?
Nxa sithi siyananzelela lonyaka bathi ngumnyaka we-La Nina ukuthi umango wakithi Southern Africa uzabala lokho abathi i-above normal rainfall kodwa abangazange bacacisa ngakho ukuthi izulu lakhona lizaqala ngesikhathi esisijwayeleyo kodwa ungathi uyananzelela endaweni eziningi ikakhulu kobobulawayo and indawo ezigoqela iBulawayo la kwezinye indawo zelizwe singathi izulu seliqalisile kwezinye indawo bebethola more than 20 millimeters of rain which is normally lokho esithi ngesikhiwa yi-effective rain okutshengisela ukuthi hayi mhlawumbe izulu selikhona. Lanxa uthi yakhangela nje la kuma-satellite maps uzathola ukuthi no ile intertropical convergence zone siqala ukuthi ngani iyabumba and la kobo South Africa siyabona nje kusiba lezulu elivela ikakhulu esingathi from ama cold front aphuzileyo kufike elizweni. So kuyathembisa kodwa abantu kufanele belandelele ama forecast abaphiwa ngabantu be-med department aqondane lendawo zabo ukwenzela ukuthi benze amalungiselelo aqondileyo ngendaba zokulima. Ye kuliqiniso ukuthi kulezi xwayiso lemgoqo ethile khona vele babethi nxa kuzaba lokutshisa okuphezulu ikakhulu abalimi abezifuyo kufanele sinanzelele ukuthi izifuyo zethu siyazincedisa ukuthi zingasilela amanzi yikho kokuqala. Okwesibili lokuthi nxa zisiye endaweni zamanzi sinanzelele ukuthi ziyathola ithuba elipheleleyo ukuthi zithola amanzi kulabo abathelelayo siyazi ukuthi endaweni zasemashonaland sebehlanyele igwayi kuzamele belandelele endaweni eziningi bencedisa ngokuthelela ukwenzela ukuthi ama-seedlings abahlanyeleyo angamotshakali kuze kufike isikhathi sokuthi izulu lona ngokwalo liyana. So kuqakathekileke ukuthi abalimi kakhulu bonke abezifuyo njalo labahlanyelayo ukuthi sinanzelele ukuthi siyalandela imigoqo esiphiwa ngabalimi bethu ukuthi singalahlekelwa zinhlanyelo njalo singalahlekelwa izifuyo zethu ngalesi sikhathi. Ngiyabonga.